sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Julikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamansipala weHarare ezijiyeneyo zifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingawuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzabanzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa omakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamansipala weHarare ezishiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Ukhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa usukusela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo. Lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa osanda kukhetha ikhomishini yokucubungula ukusebenza kwamansipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamansipala wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana lowe-SADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owe-hip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa kwamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo lolu hlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe umnumzana Butholezwe Nyathi uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingawuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kunabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida kunceda ekuthini awucabangi okuningi-ningi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama lamankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasandu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni naye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program le iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project le iyasinceda kakhulu. I art iyasikhipha izinjene eziningi ezinye, for example doing drugs, alcohol abuse, iyanceda lami uku-inspire abanye like a younger generation for me.
Kodwa abaningi abangathakazeleli ingoma ze-hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zile nhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yejibilika Dance Trust uMnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni we-hip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo uMnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo we-hip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngoba i-art is about also i-market. So all in samba vele is going to get a different market from the others. Kanti kulezi izingoma vele zingadlali kuradio ngoba ziyabe zinabo inhlamba nhlamba. But ziyabe zidlala emaclub. Abantu bayarekholisa khonokho emaclub. It's okay ngoba ile audience yayo yabo.
Ingcweti ezine zomdumo we-hip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe-hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owokusebenza kwele Botswana. Intatheli zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 13 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu Zimbabwe abanamaphepha okuhlala umbukusebenza kule Botswana okusho ukuthi bahle baqonyela ukusebenza umakhale kukhwini abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale kukhwini mobile money ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho umthetho kumele ulandelwe
yona izimi indaba ye KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza umthetho umthetho nje kumele siulandele ngoba kuzuveke kwabe kukhona ukuzama ukuqondini nasizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba akakushalenzeki
iCommission yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa amakhale kukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni abeBotswana kumele basebenzise isithupha ukanti abokuza kumele babe lencwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi eneyi
imthetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication nambona ingani layo iBokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudli iguma izalahlekelwa ibhizinisi
uThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini
abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini
umnumzana mkhululi moyo ohlala eHabron utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba
asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalelwe ama-sim card asuspendile Orange Bani ke bangaba lo mnyufu wethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngalithethe xaxa sibili imali eningi
iBokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 uguqele ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zakumakhala ekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhala ekhukhwini iBokra ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala usetshenziswa leyo nombolo ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abanabantwana ababulawa ngumkhuhlane we-hernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli i-inguinal hernia le-umbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa nangu udokotela wethu Ndebele
ihernia iyenzakala endaweni ezithiyeneyo iyakwanisa ukuyenzakala esibhonweni ikwanisa ukuyenzakala enculwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi so ihernia kuyigu pumela panje isikhathi esiningi ake kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona so kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo umntwana nesamncane siyamelela athi angakhula nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala
loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni silakho njalo ukuhlasela abantu abadala uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele
ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kwele situbele hernia especially abantu nabakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa ungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala la so yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe operation
unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana elatshwa lomkhuhlane
sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye ngoba ngesikhathi ngivukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo sasemasinyane baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane
omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni
ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right inguna lehernia so ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu ibhundu lakhona lingekho buhlungu but kwakuyinto eyayingajayeleki vele ngathi ngahamba ekliniki ekliniki basebengirefe empilo empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguna lehernia ngasengibhukha for i-operation basebengichasela ukuthi umhlobo wehernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile sesebhokozile laphani aphumela ngaphandle so yiwo ayekhanya lakhe elidumbu
odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphanyiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lomkhuhlane ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha i-US 400 kusiya ku-US 600 dollars ngenxa yokudula kwenhlawulo le ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Q Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezi patelane le Melika. Inani lamalunga ebandla lama-Democrats akhuthaza uMongameli Joe Biden wele Melika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo mpikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke. Okay, was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa of course akusikho ukuthi sithi abakukhulumayo i-nonsense kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguye inkokheli the Democratic Party, and right now muye inominee the buyers are my primaries and they were winner who paid it.
Go to also the Lupaza Misena Umkankaswa.
Well, Umkankaswa uhamba ngasemu wanangu siyambona uyawenza marali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama interview the media so wenza konke kufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakhe ukhambe kahle ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump in fact siyana ngeminyaka emine nje kuphela so as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibona ukuthi uyaperforma asingeke siye ngalokhu okwenzakala ku-debate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe
singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esunduzwa ngabaningi sibili
kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidi nabawaphushayo okubalulekileyo yukuthi ma ufika unovemba ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump so at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-American njani hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile that mina ngibona lokhu kuyi-relevant it has nothing to do with what is happening elizweni la
umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Lithona njani baba Dube, lithona njani? Hayi mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngisegaburoni ngokuzalwa ngizalwa elubimbi ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna uSinamagonde. Ngizama ngwenya okhuluma layo abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowechopchopu lo owechopchopu hhayi umfundisi lo into wayenzayo ingathi ayikho right babudube iqiniso lihle vele abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from edongamuzi laphana dongamuzi lubimbi siyadindi ngale hhayi vele kukhanya ngathi intanga ezincane aba o-small print uyabathanda kakhulu ubathanda kakhulu so ugcina sethethisisa amabandla yabona ugcina sethukisa amabandla ke akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela ma uthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe siyabonga-ke engakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engithandayo unamangwe laphana umama kamaprince ngiyabonga mama inkosi ibe lawe lapho khona lami hhayi ingigcinile lapho sizabuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane yey umqando kuphele kutswana bakithi asimqando lowo ma-christmas
sanibonani sanibonani linje hlobo yayisiyayizwa indaba yamasosha lawa awezano lama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna upresident ngalokho ukuthi upresident uyashiya kahliye asafuna ukwazi thina sifuna ibandla lonke leli elibusisayo lona lelo elezano liphume asisalifuni noma kungaphuma upresident lobusayo kwangena omunye ezilongo sasey'bandla lela alukho utshentshe uzoba khona sikhathele ngaleli bandla elibusayo indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento erong ngoba kulolona lelo ibandla libusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina yindaba zamapolisa, hey thina si right. Akuna mthetho, abantu bahlukumezeke elizweni, akuna progress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli libusayo yile singasalifuniyo, hayi ukuthi upresident ibandla libusayo asalifuni, ngeke sesilivotele futhi mawuthi usokufika isikhathi samavota, akuna mntu ozomvotela, asilifuni. Funa ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Basakazi bakaStudio 7 linjani, hayi thina siyaphila. Siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu. Hayi la manje umkolanyana nje omncane la. Hey, thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la. Angazi ukuthi imbezi asisuswe seZimbabwe ngohulumende, silomunye uhulumende ongayisiyo waseZimbabwe angikwazi. Ngoba hayi sithole nzima, siqotha abantwana every day. Angikwazi kungabe education kona bathi uright yini. Isicela lati lisinika ama-phone number yabantu be-education, sike sixophe labo ngendaba yesikolo semadogoni. Ngiyacela mpela, siyabonga.
Studio 7, kinjani? Hayi thina siyaphila ngapha enkayi. Ya thina silohlupho lapha, sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana babafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo yethu masitule emota. Sabe ufuna imali ayeyuthela i-fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayebuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi, kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi. Hayi, izinto ezinye eziningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangkhona ngezifuneka ngezokwenzayo. Hayi, thina esikolo sethu ngapha enkaya esinqwangombe, hayi sithwele nzima bantu. Studio 7 kuphela lingenele, abantwana abafundi bayaxotshwa abantwana esinqwangombe lapha. Sesizinto yangkhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa, kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi. Kuphela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanili lakho kusithumeleni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe elezwanoro Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Nibalaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele, ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayi indawo emculweni. Ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi Isigwili. Thanda ukubonga kakhulu indoda Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje ngisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha. Uma ngabe inkosi ivuma, ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi.
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana, lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabaningi. Lingakhohlwa ulive talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.